Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lakwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-inthanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engango eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliament umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imitshina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxelwa unkosazana Dube weChitsumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Thina lapha singathi nje lapha elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi yona izulu leli elasingayo leli. Zayenza ngani izulu seliyeba liningi phakathi kwenu. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu suwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ophileyo.
Imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyanayo plaswanga phandle so yagebeka esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwayo so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa laphayo nendlu yakho leyi-one.
Emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini?
Asilako siyafa indlala siwa sibila sikulukhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala lokungamasimu okumunu amanye amasimu sibilasi selawo ukuthi kwalo kuphelo kwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimo athathwa he kuya akusithathanga kuhle uyakhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa siqhele kanzima.
Lo Nkosazana Dube sixoxela eseChisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet leNet1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayihlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe vele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo. Kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele abantu nababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication. Kulapho sekusenziwa khona i-business, kulapho usufunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho usukhulumisana khona lezihlobo labangane, ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kutsho ukuthi ama-business amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza amacustomer ukuzuza abathengayo. Kanti abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedatha sisenziwa ku-internet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona laphana. Ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu utsho ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Manenga amanyathelo esizawathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulelwe emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni foni leze kulenjini internet.
Lo mnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMDC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancindise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansela wabo. Kulabantu abalitshumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolukhetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwayengukansila umnumzana Hapson Yasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo we-MDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-advocate Nelson Chamisa besilapha namhlanje eCountry Park sihamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uzulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
kodwa ke ayisengibhodile e-Country Park, ngikhuluma labahlali be-Country Park bakhanya bengi-accepta, bayatsho nje ukuthi hayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyela endleleni. So bengifakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa, hhayi ovele senqobile kudala yimi. Izanu PF la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu, kodwa ke ngibona izolo ntamba ngabo 7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu, sithe thina abantu kabathathe impuphu, kodwa nxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uzakunika futhi enye i-5 kg ngemva kwe-38 years. Ngawina mina ama-primary, so lwana waluza ubefanele ukuthi ayewithdraw. So kulabanye esibone ngani bayamuyenga kumbe ngabe sesebenza lezanu PF, ngoba nxa sesala umthetho wephathi engumye wafila yedi after sikwazi ukuthi sesitho. But ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxoshwa ephathini, kasekho ephathini, kasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali we-Country Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi ozangena whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda master abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi lemgwaqo, engakabi lamanzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kalame ngamazwi awabe bakhulumile after elections uyabe ngenile egcwalisa into zakabe ezikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncedisa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Sathi amayouth amaningi anathi utshwala kathesi abaye babhema imbanje, sombone ngani bengasincedisa ngemisebenzi lendawo zemethu nje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa, sidlala noma amabhora ama-games nje atshiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakwele-Bilitani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo, leyodwa yokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ikhonale koBulawayo.
Ungabizwa ozwayo lamhlanje edolobheni lakoBulawayo, eFamona Fire and Ambulance Station, lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-Acting Town Clerk uSikhangele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBilitani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo lokuphethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli baye bekwazi ukuthi kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika, zilokho zimelele ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke u-Operation Florian ebuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container ebigcwele izinto eziningi ebesizidinga, ezifana le equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo, ama helmet lokunye kunjalo ikakhulu njalo kunye ukuqathe kuleyo lonyaka bekunga maspare parts ezimota lezi abahlala bezilethe.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba lemali eyenelayo.
Namhla ke esibe nabo abazathola labo kulutshwane okuphuma kwenalo imoto ebuyileyo ngamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabane, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lonyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngathi siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBhilithani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Uhlelo lwe-Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla adumele siyiqhwitshelwe namhlanje ayikafiki elizweni. Lokhu ise-UK khona le siswela imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka siyabe sesikwanisile ukuthi leyo mali emadola e-America afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo senele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lo nyaka sifike sa-train abantu befabricate kuzothi bebekwazi ukuthi icitshe umlilo. Sibaphathele izimoto zokucitsha umlilo ezimbili le ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ngokucitshwa komlilo acting chief fire officer eBulawayo City Council Fire and Ambulance Service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucitsha umlilo lezimota sezifile.
I-Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngesizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo, kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi siprovide iservice kobulawayo iservice engcono.
Ubudlelwano beOperation Florian uqala ngo-2011 njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha nababalisi babo abasuka e-University of Central Lancashire eBhilithani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Life Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo eyenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSuzana Kaputova waleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodla sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethuseka okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenquda embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula, othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakha izikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende, besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights labo democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma-NGO abona aku-humanitarian labalwela idemokrasi babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust uthi noma behlangana lalolu dubo lomumo nje injongo yabo yikuphathisa uzulu.
Lokhuyana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda ezempangazwe, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uzulu. Kathi esivele sikhuluma nje antshakwazi kule cyclone nalaye i-Idai, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimani mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumende.
Ingcitshi esikhulume lazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuswe ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zicina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhathane esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe. Ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale, kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday, namuhla sihamba lobheka inkosi Ngwenya. Uphethe idlalade lakhe elisha elesihloko esithi ubambo lwami. Untungameli inkomo uyalandisa.
Unelizwe. Ubheki inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Uzalwa eLwakweni eMangwandi. Kwezomculo njengawonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni.
Sizobonana labala devasiya kulomhlaba ngenxa yezipho
umkhakha womculo wakho lo ungwenya singathi ngumhlobo bani?
Kule ngoma lezi bengizama ukreate something like i-beat yami ngibe yimi ngedwa nje. Bengifuna ukungena kakhulu kusiNdebele, so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afropopunyana ne-track ye-one nje gospel. So kahle kahle yi-mix, kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat le engizama ukuyi-creata entshanyana.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu, isithembiso kanye lale ethi
ngenzinama njani akala ngenzini.
Tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya?
Ngisasejoveko kwamanje, ungalithola kusazini Sibanda. Inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409, or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078 941 0999.
Hayi, isikhathi sisavumi jahalezansi, ungabatshiyela waphi amazwi abalaleli?
Kubalaleli bakithi siyacela please sisapoteni abaculi bakithi, sixhasaneni, sithandazeni futhi, uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni ubheke inkosi ngwenya ngale ethi yinsumansumane.
Yinsumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu, luyathabisa yini na lo muntu, akulunganga akwenzayo, akulunganga akwenzayo. Insumansumane le ndaba, insumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu, uyasabisa yini na lo muntu, akulunganga akwenzayo, akulunganga akwenzayo. Sabe sithi
wena wathethe kazi labantu, wena
ngithingabe sabe sithi
wena wathume zabantu, wena
abe sabe sithi
wena ungumbulali, wena
akulunganga akwenzayo.
Lo mculo kabheka inkosi ngwenya isithi insumansumane yendaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Sigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula lakwele South Africa elincediswa izinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa yizindlu lempahla ezadilikayo, lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.